ukagonye inhlanzi encane esifuleni sezano PFS amalindi barons bakhona onyasha chikhinya esibaziyo abadumileyo ngendaba zamalindi lezi kodwa siyakwazi nje bazihambela nje bayaziphilela bayabhadala imali njalo bayaprotectwa izano PF so izano PF kayizimiselanga ukuthi ilungise udaba lwamalindi barons ngoba siyakwazi ukuthi yikho abathola indlela abayisebenzisayo ukuthola ngayo imali nxa sebefuna nje ama-fundraiser njalo nxa sebefuna ukuthi babhadale izinto zabo ngesikhathi sama-elections so hhayi yikudlana ngesikhathi njalo ukusibamba amehlo ukuthi sithi uhulumente sezimisele ukubopha amalindi baron as long as izano p f ingazimiselanga nje ukuthi iqale izilungise yona ngokwayo idibane lo ndaba le-corruption and then siyadlala nje njalo siyasiqedela isikhathi
ukubotshwa kukakagonye ngeke yini sitsho ukuthi kuveza ukubana amapolisa azimisele mpela ukulwisa inkohlakalo njalo abopha ngitsho lamalunga ezanu PF
amapolisa siyawazi ukuthi vele ahlezi ephonga ubopha-bopha nje okokubopha-bopha nje begijime bengabopha umuntu bagijime baye kwa-intatilizindaba babatshela ukuthi sesibophile umuntu kodwa ukucina kodaba lwakhona sibone ukuthi nje luyakucina luphele nje luchabalale kungenanyitshelwa kujeziswa kumbe mhlawumbe ukugwetshwa komuntu sibe babangaki abantu esibaziyo abavotshiweyo besethiswa amacala achiyeneyo kodwa becina bephongukekelwa behamba sesingakhanyela nje ukuthi abantu abavotshwayo abavalelweyo ngabantu abangela macala njalo abantu abangawonanga lutho abantu abafana nabo anani abangelainto inkinga abazenzileyo kodwa isigebengu nanabamalendi baron nje bekhiwa ngurhulumente behamba so yi-window dressing leyenziwayo ngamapholisa yokuthi sebebophileke umuntu
kungenziwani ukuze udaba lwe-corruption udaba lwamalendi barons lolu luqedwe
uhulumende kumele azimisele ukuthi ahlanganisane lo ndaba ye-corruption ngoba konke lokhu kubangelwa yi-corruption njalo konke lokhu kubangelwa yokuthi abantu laba babe namandla benyathele ukuthi bona bangabantu bezanu PF ngoba akulalendi baron ongayithola engaso eyezanu PF wonke umuntu oyilendi baron umbe umuntu othengisa ilendi uyabe lama-connections kuzanu PF ngoba uyabe le-protection so nxa bona njengephathi beyizanu PF benika abantu ukuthi babaphe i-protection uZulu uzahlala nje edlelwa izimali bethengiselwa ama-stands abe esendaweni ezihamba amanzi or ezigeleza amanzi so ukhulumende ngakho emaqinisweni nxa esithi usebophile ama-land barons ngoba ufuna ukwelapha ikhanda elitshayayo kodwa engakhangelanga ukuthi okubangela ukuthi ikhanda lize litshaye kuyini.